soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 1 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili uSeneta weMathebeleland North uNkosikazi Phyllis Ndlovu ongomunye wabantu abasungula ibandla leMDC kaseko Loqala namuhla uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo olwemobile voter registration uzolo ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobunengi umsakazo weVoice of America ufikisa iminyaka engamachumi ayisishiyangalombili 80 wasungulwayo Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubheyo yedwa kuphela nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili lasikhombisa 206 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu 2933 kuthi abahlatshwe esibili bangu 3260 abahlatshwe esithathu bona bangu 1077 abafunyanwe sebesindile izolo bangu 1081 Okutsho ukuthi inani labalomkhuhlane lo sikhuluma nje selehlela yaku 4914 lisuka kubo 50,000 ngompalakazi. Useneta weMathebeleland North uNkosikazi Phyllis Ndlovu ongomunye wabantu abasungula ibandla leMDC kaseko uMandlovu ugulile njalo ubhubhe izolo uke waxotshiswa yiMDC kudalele Senate ngomnyaka ka 2020 ngoba isekela ibandla leMDC Alliance eselibizwa ngokuthi Citizens Coalition for Change kodwa aqhubeka elilunga ledalele Senate kulandela ukungenela kwenkantolo ye Supreme Court kanye lokuxabana kukaNkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Douglas Monzora uChris Gande we Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu yena othi uMandlovu uzakhunjulwa njengomuntu oyelwela umbuso okhululekileyo
umama othiye imuli ube ngumama olomuzi umama oleguma uthi abantwana lomkakhe ubaba omkandla selusizi njengebandla le MDCT
uMandlovu usithiye elokhu esekela na uNkosazana Thokozani Khuphe
umama uMandlovu kuze kufike ekugcineni eswele emhlabeni becacile ukuthi kumba ngoMDCT ume ngapi ubengathandabuzwa ukuthi ume lo dokotela uThokozani Khuphe kunyakenye udokotela Khuphe esikunyezwa libandla ubevele clear ukuthi yena usekela udokotela uKhuphe soke silusizi kakhulu njengebandla ukuthi sesijile emhlabeni
njengebandla limkhumbula ngani kahle kahle ikakhulu sikhangela ukubunjwa kwebandla ngo 1999
yibo abaqala basungula ibandla bafaka inhlanyelo eyavuthwayo eMathebeleland North ngo 2000 begijima emguza begijima etsholotsho begijima elupane kuma district wonke emath North besebenza bevusa ibandla leMDC siyakwazi ukuthi umama njalo uthe seqongiwe ukuthi abe ngomunye wamasenators eMathebeleland North imath North le uyibhodile encedisa abantu kudleko zonke ade bezidinga ubengena komnyambambile konke emagusu uhulumeni wonke esebenze ncedisa omama ukuthi bathathele abantwana ama birth certificate abantu bazama IDs bathola ama passport ube ngumama ade ichampion yokuthi kube le development kube lokuphucuka kwamathebeleni north ube ngumama dekhuthele kakhulu njengebandla silahlekelwe impela ngobumama uMandlovu ubekwazi ukuthi iconstituency ade imeli matinothi ayimile ncedisa izakhamizi kundleko zokuthatha ama birth certificate ama passport ama IDs yakwazi ukuthi matinothi indawo nje engathi ikomnyama ubambile but umama ubeyidawula ngene konke ekhulumisana labantu encedisa abantu esizwa izikhalazo zabantu esizithula edalela ephalamende kuzaba nzima ukuthi njengebandla sithole omunye usenator onjengoMandlovu ibandla lidabukile mbona ngazathi ngeke sikwanise ukuthi sirecover after loss day ngeke simthole omunye usenator Ndlovu ade ekhuthele esebenza njengaye ibandla ilahlekelwe impela
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe mobile voter registration luyaqala namuhla IZimbabwe Electoral Commission ithi ivule izitichi ezingamakhulu phose amathathu 2700 endaweni ezitshiyeneyo lapho ezabhalisa khona uZulu. Abantu bakhuthazwa ukuthi baphume bayebhalisa ngobunengi kuthi lababhalisa kudala bayaxwayiswa ukuthi bayehlola amabizo abo ukuthi akhona ngempela kuvoters roll. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
ukukhuthaza kwami abantu ukuthi kabahambe ngobuningi babo bayiregister ukuvota kuqakathekile ukuthi lelo lungelo silisebenzise ngendlela enkulu kakhulu kanti ke njalo ayisilulungelo kuphela lingumlando esingathi thina yiduty i-obligation emuntwini wonke ohlala endaweni lapho ukuvotwa khona ukuthi ayebhalisela ukuvota kuso sonke isikhathi ayevota votele lapho athande khona kodwa angayekeli ukuvota ngokuba kuqakathekile lokho ungayekela ukuvota abanye bazavota bafake lokho ongakuthandiyo kumbe bagcina bangakuthandiyo kumbe basuse okuthandayo bafake lokho wena ongakuthandiyo ngakho ke kungakhathalekile kumbe uyakuthanda okusembusweni kumbe kawukuthandi hamba uyevota ungakavoti kumele uqale ubhalisele ukuvota
kukhona ongathanda ukukhuthaza iZimbabwe Electoral Commission
ayisebenze ngendlela ekhangelela ukuthi isebenze ngayo ku-constitution ingakhethi icwele ingakhethi uhlangothi ingasekela ibandla elisembusweni ingasekela abaphikisayo kodwa yenze lokho okukhangelelwe ngumthetho ikhankasele ukuthi wonke umuntu abone ukuthi uyabhalisa ifundise futhi ngokuphathele lezokhetho ikhankasele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo abantu kumele balandwe emakhaya lapho bekhona emadolobheni nasemakhaya ukuze babhalise hayi ukuthi bagoqe izandla bahlale edolobheni kuphela bezekhi balinde abantu ukuthi bazabuya abantu bayalandwa bayakhuthazwa njalo bayafundiswa njalo ngokuphathele lokhetho ukuze benze khona lokho okufaneleyo ukubhalisa lokuvota kuso sonke isikhathi kodwa abantu bazakwenza kanjalo nxa bebona izekhi ingakhetha uhlangothi ayingakhetha uhlangothi noma sekutheni kodwa ibe ngiyabantu ibe ngiyomthetho ngendlela efaneleyo
Inhlanganiso ezizimeleyo ungathi lazo ziphathekile yini ngokugcweleyo kumkhankaso ziyabakhuthaza abantu ukuthi bayebhalise
Yebo inhlanganiso ezizimeleyo ziyakhuthaza abantu ukuthi bayebhalisela ukuvota kuso sonke isikhathi kabami usebenza ngakhona lokho kodwa ubunzima abahlangana nabo ukuthi amahofisi awezekhe akhatshana nalapho kuvotelwa khona ungakhangela nxa kobulawayo lapho kubhaliselwa khona ukuvota kukhatshana lapho kuhlala khona abantu indawo eziningi kuqakathekile ke ukuthi amahofisi lomkhankaso kazekhe iyefinyelela kuzo zonke izindawo ukuze abantu bakwazi ukuthi bayibhalisa kuza kwenza ukuthi usebenza kwenhlanzo ezimele kube lula kodwa kuma nje ziyakhankasa kakhulu ukuthi abantu bahambe bayebhalisela ukuvota kuqakathekile ukuthi bakwenze khona lokho bangadinwa kuso sonke isikhathi kuyonke iminyaka kulolonke iviki lenyanga kuze kube nilani
Umnumzana efidela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kuvamile ukuthi nxa umtshato usudilika kubizwe umlamlankunzi ikakhulu ubabakazi abhule umlilo abantu bakhumisane umlotha. Kunjalo la kwezombusazwe. Kodwa oyenkokheli ze-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzora ungahlengwa na. Nansi isikhulumeli secele lika Monzora umnumzana Witness Dube.
Thina siyakholelwa ekutheni wonke umuntu olilunga le-MDC kumbe osekela inhloso ze-MDC uyavunyelwa ukuthi abe khona ebandleni. Kodwa kwakhathesi lokho okwenziwa ngumama Khuphe angikuboni kuyinto engaqedwa ngumlamlankunzi nje kuphela, ngoba sokulokudilizwa kubhidlizwa kwe-constitution yebandla okukhulu kakhulu okungeke kuqedwe ngumlamlankunzi. Kuyabe kumele abe ngumuntu otshintsha ingqondo yakhe, ozimisela ukuthi alandele izimiso lezinqumo zebandla. Ke umama Khuphe ngokwenza kwakhe kade sambone ngumuntu olengqondo yena leyo. Ngakho lowo mlamlankunzi uyabe ngumuntu oyabe ezafuna ukuthi kuvunyelwe into ezingekho ku-constitution ye-MDC engeke kube yinto engavunywa ngabalandeli bayo lamalunga ayo.
Lithi lina selimxotshile kubandla uMakhuphe labanye bakhe. Kodwa yena uthi lina labo Monzora yine lasixotsha kudala ngoba latsho kuzeki lathi lizancintisa li-MDC Alliance.
Iqiniso lomehluko phakathi kwe-MDC Alliance le-MDCT umama uKhuphe uyalazi. Umama uKhuphe useParliament nje ngenxa yokukhitshwa komuntu we-MDCT owangena ngaphansi kwe-MDC Alliance. Njalo umama uKhuphe uke wahlala yena njengososihlalo we-MDC Alliance amahlandla amabili ngesikhathi engu-acting president we-MDCT. So inhloso ayisikho ukuthi kuqondiswe lutho thile olugojiswe nguMonzora. Inhloso ikungcolisa nje ibandla le-MDCT lokudunga inhliziyo zabantu ukuze bangavoteli i-MDC Alliance kumbe bangavoteli abantu be-MDCT abaku-MDC Alliance. Ngenxa yenhloso nje yokudiliza yonke into okuthiwa yi-MDC, ngoba umama uKhuphe kukhanya ube le mihlangano eminingi akade yenza labanye abantu abaphandle kwebandla le-MDCT. Ungumuntu nje osephatheka laye ekutheni kudilizwe i-MDCT ikhohlakale ingaphinde futhi ibe khona, ngoba konke okwenzakalayo uyakuzwisisa. Incwadi yabhalwa nguMonzora ebhalela izekhi echasisa ukuthi singena njani kukhetho si-MDC Alliance uyayizwisisa. Njalo isimilo sika-President Monzora esokuthi ulokhe engu-President we-MDCT uyasizwisisa, kodwa nje lapha udunga ingqondo zabantu ukuze abantu bangalivoteli ibandla le-MDCT balibone njengebandla elingcolileyo.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli secele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isibumbe ikomiti ekhangelane lokuhlola ukuthi intatheli zindaba ziloba njani indaba zokhetho okuyinto echothozwa ngabaningi. Izim Life ithi kulesiphathamandla seZANU-PF esitshele abalandeli baleli bandla ukuthi ukuvotela ibandla le-Citizens Coalition for Change kufana lokuvotela usatane. I-Chronicle ithi iZimbabwe Electoral Commission izasebenzisa imali engange 8.2 billion Zimbabwe dollars kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota oluqala namuhla lakukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Soku isikhathi sembiko yenu.
Linjani bantu be studio 7 isikhathi sesiside ngacene ukungena bakithi hey mkomana ngapinde ngena mfana siyakusekela lami ngithabe kakhulu ngakwenzileyo chiwa pamampama sambeni laya sambeni simsekeleni bomama simsekeleni majaha mayuti asenzeno kwenzakala eZambia ngiyabonga
elilaleli studio 7 labasakaza bekiso lisakazela indaba ezinhle eziqotho eziclean ake sifakeni imbono sonke esilalelayo sibuthanise ubuchopho ndawonye siboneni sikuthi kuyezwakala yini kokwinto okukhulunywa ngumunzura lo makhuphe liyazi ukuthi nginanzelele enye into inkukhu ungayibulalela abantu bemzini ungayiquma ikhandi yaye iqumza impupupuri kuyele upupuri kuyele upupuri kuyele sokufana lalokhu kwenza kwaloku MDCT lo MDCT ayisela structure selap ayisazazi ukuthi five kondema umuntu oyilandela osonje umuntu okambe edinga indlela engakwazi ethi kahle inkumele nzabo ndizathwishela ngaphi sokufana lalokhu ungananzelela nxa ulalela abakhulumeli bakhona odube owitness dube hayi ulalela omakhuphe ngapha lawo bathi bayaxotsha bonke abasala bekumunzura yazi abantu bengadlali ngabantu ngicela bengadlali ngabantu abantu bayafundiswa abantu bayakhonjiswa batshelwa iqiniso liyabona ngangizwa abantu besola olokhuzeni ochuma beto chuma yeke abantu abayilandela ochuma bami kuzwana uphefu bazimele baphile zwizwizwizwi kabanyikinyika ngaze ukhuluma uthini ubachodoza uthini but ngenxa yokuthi bakhethe MDC ilokuzeni izana uphefu bazimele kiyo ngapha kuyalwiwa yimpi baba yimpi kuyaxotshwana kuyathukwana kwenziwa lokhu lalokhu owitness bathi abantu babona okobonwa yingidi but ungananzelela amabandla ayiwona azabamba ilizwe leZimbabwe ilokhuzeni ngobaba uAdvocate Chamisa oro Emmerson Tambutso Mnangagwa yibo kuphela abanikazi abantu abazaphakathi kwamabandla omabili walalo okuleli lodwa elizanqoba ake siboneni into esiyenzayo shoke siboneni into esiyenzayo ngiyabonga
sanibonani sanibonani kakhulu nonke ngikhuluma ke no Richard Nyoni obuya endaweni yaselupane endimimbili kuwadi indawo yakithi village yimyati ngithanda ukudlulisa isimemezelo esifana nalesi bantu bakithi ngo-December lana bengisekhaya kusho ukuthi ke kwasokushona umzala wami bathi Austin Moyo yena ke uzalwa eGomoza umzala mayeshona ushona ekhulume amagama ukuthi unabo sifani bani abangiphuzise utshwala kanje ngoba ukushona kwakhe kwabonakala ukuthi ngathi ufakelwe kwasokuzothathwa kwisidumbu sakhe ngamaphoyisa umuntu wayemqambile ukuthi nguye omphuzise utshwala amaphoyisa athatha statement kuye yenza konke okwakufanele ukuthi akwenze bathatha isidumbu bahamba kwasokusithi ke abantu bakumalume la uzalwa khona umama wami eGomoza basebeshiya umbiko beshiyela omunye umalume ukuthi asale etshela abantu bendaweni basendimimbili ukuthi bacabanga ukuthi isidumbu bazosithatha ayobekwa eGomoza la okunabanye abakubo mhlawumbe abalala so umalume owayenguye owayephethe lapho wasetshela usebhuku wakhona kuthiwa nguDeluxe Moyo ugwayo ubizwa ngogwayo wasetshela kusebhuku lo ukuthi atshele abantu endaweni ukuthi ngakusasa abantu njengoba kufiwe lapho kuzohlanganwa kuthenga kusasa kwakhona abantu bonke bakuleyo ndawo akuzange kube ngisho loyedwa kunye nosebhuku wakhona kwaze kwathunyelwa umuntu ukuthi ayombiza uthe mayesebuyile usebhuku sadlulisa kumbiko owashiywe ngabantu bakomalume ukuthi isidumbu sizothatha sisiwe endaweni yaseGomoza uthe masidlulise lowo mbiko kwasokubuza ukuthi hawu ngoba phela indawo makufiwe abantu bayahlanganyela esifweni manje njengoba sebhuku abantu kungekho ngisho loyedwa lana kungakuqhubekani kwenzakalani usebhuku waphendula amagama athi abantu bakhe bendaweni makushone umazizela ababuyi kuleso sifo kwavela kwakhomba thina esasiyihlobo ukuthi kusho ukuthi njengoba ubekhala ngokuthi ufakelwe kungaba isiqiniseko sokuthi ufakelwe loba imphumela yayingakabuyi
njani kusithethe seze ngizehlisa phansi kwenu nesakhamuzi se-homestead village selakwezwi lami lingayikhiphi omancane lo ukhathazeka nesikolo seGomstate ischool fees sangkhona siphezulu kwamandla ethu njalo sisayiniswa amafomu masukumithini ukuthi sisayini imali esingayifumani okwamanje kuthengiswa amafomu esikolo kwakuthengiswa amafomu esitolo sokuyibhizinisi kaheadmas sicela besifunde ukuthi bakunazile bakubona ukuthi Homestake isithwelenzima asizazi nokuthi senzeni
sithwele nzima ama-infomu ithayi yesikoli i-60 rand ama-socks wodwa i-40 wonke ma uthenga ukhomplithi kuyila jacket kuyila jezi 360 phezu kwalokhu siphile ezimpilweni ezinga singela mali esiningi.
Salubonani, salubonani lonke basakazi baka Studio 7, labalaleli baka Studio 7 kuzindawo zonke lapho kufinyelela khona umsakazo we Studio 7. Yeba, dala bami ngilombono lapha ebengifisa ukuthi ngabe uyahamba usiyefika kusibangelizwe Nkomo lo mqondisi moyo ukuthi kunjani ukuthi bahlale phansi laba abadala babonisane ngokuthi kwenziwe njani ukuthi bangene ekhethweni kubanjweni babendawonye omunye amele amakhansela lama MPs omunye amele ngapha kupresident bebambene bendawonye ukwenzela ukuthi sikwazi ukuzibusa ngapha emathebeleni njengathi silabantu abasimeleyo eParliament ngoba manje makunje kuyikuthi kuthiwa kufuna ukuqunywa ilizwe liyana badala bami yinto engeke iyafayenzeka yokuquma ilizwe bona kabakhampenele nje kuphela ukuthi bawine imidiyenzi nemathebeleleni kube wabazibambileyo ngapha loba bengaphansi kwayo leyo zano kodwa kube yibo abazibambileyo ngapha kumathebeleleni lemidiyenzi. So yisi sicelo sami engilaso badala bami ukuthi ngabe kuyenzeka usibangilize babe bahlale phansi lo mqondisi bayibonisane linto ngenxa yokuthi angithi yiwo amaphathi angithi esindebeleni esiwakhangileyo okhulumayo ngunkomo ngibuya elupane esigabeni sasekana ungathi ejabhiwa konke kulungile ngiyabonga.
Ngithanda ukwenzela amhlophe amhlophe athenke kubandla le-Citizens Coalition's Change kuplani abayenzileyo ukutshintsha ilizo ngifisela ukuthi uMondlora lokhuphe bethathe konke abangabe bekufisa abafisa ukuthi kuda kube nguwe ngokwabo ade kungokwe-MPC Alliance kube-MPC Fatman ngingapha esijeketegogwe ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi uhulumende webutho ogenqule umongameli wakwelemali usexotshe umeli weleFrance kulelo lizwe ngemva kokumchothoza. Umsakazo munye uthi uhulumende wakwele Kenya usizama ukuhuga abafuyi ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngokubathembisa ukuthi bengenza njalo bazaphiwa imithi yokuhlaba lokulondoloza izifuyo zabo. Singene kudaba lweMelika. Umsakazo weVoice of America namuhla ufikisa iminyaka engamashumi ayisishiyangalombili 80 ngemva kokusungulwa kwawo ngo-1942. Lo msakazo usakaza emazweni phose alikhulu okugoqela eZimbabwe phansi kohlelo lweStudio 7. I-Voice of America isakaza ngendimi ezingamachumi phose amahlanu 47 njalo ifinyelela abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amathathu 311 million viki ngeviki. Inhlelo zayo ziqoqala ezeradio, ezeTV kanye lezobulembu be-internet. Sixoxele intatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Awe into esijabulisayo, into esijabulisayo kakhulu ngingabona izindaba njalo njengezakhamizi ukuthi ke i-VOA sifikise iminyaka engu-80 ilokhu isakaza njalo ngokudlula kweminyaka isiya iqina ikhula iqhela ngoba sinanzelela ukuthi isinike enye indlela yokuthola imbiko evela phandle kwelizwe njalo leminye imbiko ephuma phakathi kwelizwe. Sinanzelela ukuthi-ke endaweni lapho okuswelakala khona imisakazo amaradio i-VOA ifikile yasinika leyo opportunity ukuthi hhayi loba sehluleka ukuthola izindaba thina njenge-VOA singali-update. Yiyo indlela i-VOA esebenze ngayo. Siyakubongela lokho ngoba asizange siswele imbiko ngesikhathi singela information i-VOA ibikhona and siyakubongela lokho. Siyamukela njengomsakazo oqhubela phambili intuthuko oqhubela phambili i-democracy ne-freedom of speech ne-freedom of association. Nxa ukhuluma ibala i-VOA kufika lezo zinto emqondweni ukuthi hhayi abasakazi babo layo i-radio yakhona ikhuthaza ukuthi kube le-democracy. So hayi siyakubongela 8 years, sifisela ukuthi iqhubeke njalo eminyaka eminingi ezayo phambili.
Kungaba kukhona yini okusolayo ongathanda ukuthi mhlawumbe kulungisiswe kumbe okuncomayo ofuna kuqhubekele phambili?
Ukusola hayi singasola ngisho nasibonga ukuthi ke i-VOA isilethele i-alternative voice indlela yokukhuluma ekhululekileyo. Sinanzelela ukuthi ke lapha eZimbabwe ama-radio station esilawo kodwa-ke wonke emalingi enjalo aphiwa izichenqo zokusakaza lawo asekela uhulumente loba nje ekhona aphethwe ngabantukazana but ngabantukazana abasekela ibandla lebusa lezanu PF ukuthi-ke imbono yakhona ihambelana lelo bandla. But i-VOA isebenzisa ibizo lokuthi Studio 7 njengojaleka kwayo lapha eZimbabwe isinike i-opportunity ukuthi size eminye imbono ethiyeneyo. Njalo esikuncomayo ukuthi-ke ekuqaleni ya i-VOA ibikhuluma kakhulu ngenkokheli zamabandla aphikisayo kodwa-ke namhlanje kunhlelo zabo uzwa amazwi from inkokheli zamabandla aphikisayo lenkokheli zalo ibandla elizamphehle elibusayo okutho ukuthi sithola a-balanced report. Balance report awu into ejabulisa kakhulu njalo ke sifisa ukuthi uqhubekele kusiya phambili lenhlelo zabo ziye zigoqela wonke umuntu. Sifisa ukubongela ukuthi zikhona indaba eziphuma ngesishona esima ngesindebele ngesilungu singazi nemhlawumbe nxa izimali zivuma ukuthi hayi singavuka ngelinye ilanga sekule nhlelo eziphuma ngesikhalanga ngesivenda ukugoqela indimi zonke ezikhona elizweni kodwa hayi siyakubongela khonokho osekwenziwe. Sibakhuthaza ukuthi abaqhubeke besiya phambili besinika any opportunity to hear alternative voices and listen.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Izibhethe ngebezihamba phambili. Usenetha weMathebeleland North uNkosikazi Phyllis Ndlovu ongomunye wabasungula ibandla leMDC kaSekho luqala namuhla uhlelo lokubhalisa abazavota kukhetho lomnyaka ozayo olwe-mobile voter registration. UZulu ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobuningi. Umsakazo we-Voice of America ufikisa iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili 8 wasungulwayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.